bayenelisizwe ngokunjalo abanye abantu babe khangelele ngakuthi umongameli kabe labaqeqisi oyedwa kumba babili kumba bangaki hathi lowana uyabe ngumcebishi nje ukuthi nxa izinto ziright kodwa emumeni nalo esikiwo umumo olukhuni kangaka onzima kangaka esiphakathi kwawo kudinga kube labantu abazingcwethi abacebisi endimeni ezishiyeneyo kumbe ngithi kuma categories atshiyeneyo entweni ezenza ezikhona njengokuthi nxa into ze-economy ezinjengalezi ezokuvuseleleni umnotho ezokuvuseleleni nini ezokwenza ezigaba ezishiyeneyo ngokunjalo kutshiyene kakhulu ukucetishwa kwamongameli emuzwe emumeni onjengelizwe elinjengelezimbabwe elilezinto zalo esesimeni esibi njengalezi kodwa ke asithi thina ngamazwi anjengabo-amerika nalalabo bantwana hathi kuyabodingakala abacebisi abalingeneyo ngoba into zonke ziyabe zingani ziyahamba
nanto ke udaba mnumzana mkandla uyavumelana laye na ubaba ugawule lapha uthi hayi inani leli lilungile njalo zingcwethi lezi zizaphathisa
ngiyabonga kakhulu umbono kababa ugawule former MP ulo mbono omuhle sibili awusekelayo ukuthi umnumzana upresident inani labantu laba abakhethileyo ngabantu abaqondileyo sibili ngobuningi babo ku-advisory board or committee akudingakali iquantity yabantu kudingakala i-capability or ngathi thina iquality leyi yi-cabinet sengisehlukana umbono lobaba laphana former MP leyi cabinet ecatshileyo ama-rights akhe yena upresident ukubana ebe lamalungelo ku-appointa i-cabinet ministers kuphelele ebantwini abangu-5 ngalokho-ke usengezelele ngenxa yokuthi ubona ukuthi khona ngatrust i-cabinet ayikhethayo yona yena ngayithembi ngoba umcabinet uminista nominista ulo msebenzi amele wenze ebe sereporta every 100 days ukuthi wenzeni yiso lesi sivumelano lesi esavumelana ngaso esesiyakhetha i-secret cabinet yakhe leka zengeconsulta abantu uvuke nje ezikhethela abantu bakhe and then ebantwini bangikhona nabantu abakhethiweyo groupu laphana eningi laphana i-G4
siphe ubaba ugawulela uyizwe njani wena imbono kababa umkandla la
ngiyayizwa imibono kamkandla kodwa-ke ngithanda ukuthi ngithi ngiphendule khonapho kubaba umkandla ukuthi ubaba umkandla sinanzelele ukuthi isisekelo sombuso asimniki asithi ukuthi umongameli kaconsulte nxa ekhithe icabinet asimniki khonokho uyazenzela umongameli isisekelo sombuso asilakho khonokho even nxa esekhetha i-advisory board yakhe yanlani akukho khonokho ukuthi kusisekelo sombuso izinto ezinjengazenezo zibaliwe zikhona uyazenzela umongameli ngokubona kwakhe ukuthi angaqhuba njani umsebenzi okungamncedisa ekuqhubeni kwakhe umsebenzi ngokunjalo hathi ababaningi laba abantu njengoba ngisitsho ngithe mina ilizwe nxa lilohlupho olunjengalolu esiphakathi kwalo lidinga ukuthi abantu bacebisane ukucebisana kundima ezishiyeneyo ngobungcwethi obuthile yikokwenziwe ngumongameli mbona ngani ukugcwalisa khonoko umongameli ukuthi alalele lokuthi azwe lokuthi abantu bona but kuyini abafuna kwenziwa njalo abantu labana bangakhangela la madoda njengabo-Trevor Ncube uyakhangela ukuthi akazange akhangele ukuthi manje akhetha abantu ukuzana uPF kuphela ngidobha abantu hhayi uhambile wangaphandle wadinga labanye abantu phandle ngale ukuthi hhayi asibe ndawonye senzeni into yethu sindawonye sisebenzeni ndawonye yiko kusebenza ndawonye khonoko kungakhathalekile ukuthi ungwaliphi bandle
Baba Mkandla ingqobe sezikuwe uthini wena ngalokho
hayi ngiyabonga sibili umbono ngiyawuhlonipha sibili umbono wakho u-former MP kodwa-ke iqiniso elipheleleyo i-constitution la ekhuluma ngayo kazengivele kilandile angakhohlwa ukuthi khona undodala uvele wangena ngekhulu engene ngekhulu yona liyana wathi waqonde waya phambili wamemetheke fika phambili singakukhohlwa khona lokho singakhohlwa sibili khona laphana ukuthi i-constitution kuleli lizwe kayisebenzi kathesi nje kanti obedeploye wona amasotha lamapholisa lawa ngubani i-constitution yini yoleyo ngoba yena kade engekho phela ngubani okwenzileyo kathesi khona lokhu babubula abantu ezindindinya kuphela bayakhala lapha i-constitution ngasiibeke neceleni lapha senzokwethu okwelizwe lethu ukuthi ovuka esenzokwakhe evuke esenzokwakhe we need to amend i-constitution yona leyo ukwenza ukuthi yonke into eyenziwayo ingene ngokusemthethweni ingene ngohlonipho lwabantu yikho mina ngubona ngazani yikho kumele kusebenzi asoze umuntu ephume i-cabinet nxa edinga i-advisory yakhe okwenza ukuthi khona kungadluli la ku-parliament laku-constitution kungabi khona yikuthi ama-advisors phela kumele bewu-3-4 secret advisors abangaziwa ngumuntu abapublishe egcekeni njalo bakufaka ama advisors alama interest angama interested parties bamuyisa kwafana bemtshelele eceleni wena futhi bam advise ungabala undoda lombalilelo uTrevor Ncube ulabantu abangakanye lapho lapha ngabe sisebenza labo khona lapha iconstitution leyo ikhuluma ngayo baba kayitho lokuthi khona kumele vele ebe labantu abangakho yini into ayivelisazakala mdabuko yikho ingazenge abantu beyinanzelele beyifakela ku-constitution ngalokho-ke ngokwazi kwethu thina i-constitution kayi-amendwe into yonke siyifuna ingene ngomthetho kungazokwaba yinto nje phongukuqunyelwa ngoba umuntu lama-right kusase savuka siqunywa amakanda izolo kuvuke kukuthatha imali zabantu kuthiwa ngama-2% kungakhulunywanga asiyidumbe ngeyinye i-constitution yona le evumela khona lokhu ukuthi umuntu egqekeze nje kuphela esikhwameni sakho ethela njalo i-2% engazani uyi-shareholder esikhwameni sakho konke khona khanye into esiyikhangeleyo asilibalanga sihamba ngakho sixoxisana ngakho kodwa liyavuka elinye ilanga linjengomgabo wavuka khona bemtshela ukuthi sondela ngale sihlalisane yinto ekuphele yabisisile yona le kathi kasifuni ukufikisa khona lapho sifuna ukuthi khona kube lokuhlonisana phakathi kwaleli lizwe.
Hayi, kuyezwakala baba Gawule, wena uthini ngalokho okukhulunywa ngubaba Mkandla?
Ngithi kubaba Mkandla ngiyezwa sibili ukuthi ubaba Mkandla ukhathazekile nge-advisory board kababomongameli kodwa ke mina ngithi mina maningi ngithi izihlobo zami ezithandekayo ukucetshiswa nxa ucetshiswa akula nto embi ngokucetshiswa njalo ayisho ukuthi ukucetshiswa kule ndlela ezimbili ungakuthatha ukucetshiswa ngoba ungakuthathi kusiya ngokuthi ubone izinto zakho nazinjani laphana ngaso kusiya i-cabinet yese elomsebenzi eyokwenza umsebenzi okuqhuba ukukhokhela ilizwe kuhulumende kodwa laphana abanabana abantu babeqakathele ukuthi bacebise ukuthi liyabona lapha ukuze sithuthukise ezokulima singenza lokhu lalokhu 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 liyabona lapha ukuze silokhuze kathesi singangcono sibeke imali le eceleni kumbe ibhondi ye engasenzeli kuhle kade kuyafinekisa nxa senza njalo masiyani ngesa kungaba yilokhu yilokhu lalokhu ikucebisana koba uphembe nxa esesuka laphana uyabe senonile ngomqondo esesiyahlangana ne-cabinet yakhe ngemva kokucetshiswa ahlangana lapho ku-cabinet ngale sehlanganisa lalokho kokucetshiswa kuzamenza acine esiba lolwazi lokwenza okujulileyo ngokuthi iyabe icetshiswa iyabe ehlomisiwe ukuthi ayenelise ukuthi abone ezinye izinto angaziboniyo.
Nanto udaba Mnumzana Mkandla, usigqibele uhlelo njengoba isikhathi sisesidliwe ngumangoya.
Hayi, siyabonga kakhulu. Udaba lukhona sibili lapho endikhangeleyo yokuthi khona umngameli ulamalungelo, siyavumelana lokhu lo former MP ukuthi khona ulamalungelo okudinga ama-advisors akhe, but inumber yangikhona leyo yesingayivumiyo njalo kala right kusase uzafaka abantu abangu-100 210 e-parliament khonaphana abalingana nabantu abavotelweyo libe khona lisithi khona ule right ulelungelo asifuni ama-weaknesses anjengona lowo, sifuna ukuthi khona ngaripoti ebantwini ngaxhaswe ngabantu lokho kuthiwa khona ulelungelo kusase uyavuka lapho efake izikhali zakhe ezidubule sonke ukuthi khona awulelungelo ngoba ngumngameli. No, asivumelani lakho lokho thina. Icela nje kuphela ukuthi kube into nje ebalulekileyo enhle eqondileyo ukuze isizwe sihlonipheke kuhle singene emasikweni. Njalo-ke kakwenziwe masinyane okwenziwayo, thina sibona ngazani ukuthi ilizwe leli libe nokuqonda leli. Ngathathe wona ama-political parties leaders wona la kumbe bangu-133 kumbe bangaki, ngathathe ngoba ngithi babo bebe sebehluleka bebonke khona laphana. Kuwe kuthiwa khona i-government of nationalism, i-transitional government abethu say. Yes, ifunayo ke thina yona leyo ibe nama-stakeholders wonke, behluleke bonke bekhona laphana, kuswelakala ozasola omunye. Kuya kuyathatha iziphofu ezingenalutho ezilukhangeleyo kuthiwa kuthiwa khona ngama-advisors bonke labana ungakhupha nje uTrevor Ncube laphana ubathiye bonke labana bendiyana laba abakwani ukumthwangwa laphana ne-advisory bonke bendiyana. Nami nje ngingabamumathisa sikulokuqinileyo better than those quantity or kumbe kuthiwa kuyini yi-battalion kumbe yi-section asikwazi ukuthi kuyini khona lokuya.